Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 14 kuzibandlela 2019 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
abantu kumele baphatheke kulo msebenzi onje ngokuba awuso msebenzi engathi mina i-stairway leso ukukhalala umsebenzi lokho ukuhlala ngekhaya lokho akusikho kwaye kwenhlanganiso ezizimeleyo kumele kube ngokomuntu wonke.
Inhlanganiso yezisebenzi ezCTU ikuthaza uZulu ukuthi akhalale umsebenzi namuhla kusasa langolwesithathu phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota osokubangele ukuqonga phose kwentengo yezinto zonke.
Uduko olukhona yilo loluthile olukhona ukuthi imali kayikho ebantwini, kodwa-ke umumo wethu ngale endaweni ze-part of development itholothola ingxenye yayo yikuthi abantu bakithi abaningi basebenza e-South Africa.
Ukugugudeka kwesisindo semali yamabhondi okuqhubekayo sokubangele ukuthi abantu abaningi bangayamukeleli imali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU isikhuthaze uZulu ukuthi akhalale umsebenzi namuhla kusasa langolwesithathu phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubangele ukuqonga phose kwentengo yezinto zonke elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngomgqibelo ukuthi intengo yepetulo isikhwele isuka ku-$1.43 isiya ku-$3.31 ilitha eyodwa. Idizili yona ikhwele isuka ku-$1.35 yaya ku-$3.11. Lokhu kubangele ukuthi abemichova, abamabhasi kanye labo somabhizimusi labo bakhuphule intengo lempatalo yabo okuthiye uZulu ekhala ngokoma kwempilo. Uhlelo lwezCTU lolo lusekelwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela umkhankaso kamnumzana Ivan Mawarire owe-hashtag this flag. Nangu unopala jikelele wezCTU umnumzana Jafet Moyo kunkuthazo ayethule enkundleni ye-Twitter.
Siyalinxusa lonke mahla bezulu. IZimbabwe Congress of Trade Unions ibizela iStairway sihlanganiswa ke amakhanda lenhlanganiso eziningi ezichiyeneyo sithi akube ngamalanga amathathu aqhakathekileyo azajintsha impilo yethu. Intengo ebeyamafutha izabangela ke ukuthi kube lobunzima. Ukukhwezwa kwe-petrol le-diesel kuzabangela ukuthi konke ke esikusebenzisayo kukhuphuke kungaze kwabambeka ngaphakhe iholo lingazange likhwezwe. Abaningi bayakwazi ukuthi iholo sesileminyaka ethize abaningi bengalinikwa, abaningi bengakhwezelwanga iholo. Ngake uhulumende sethe amafutha okuhambisa kube yiwo akhuphukayo. Lokhu kuzabangela ke ukuthi impilo ibe nzima ebantwini abaningi. Siyalicela ke Zulu, siyalicela ke maZimbabweni amahle, lingaze laba lodlame lingaphumi ngaphandle. Siyacela laba abathwala abantu, laba abalezimota ukuthi bepake imota zabo bengaze bathwala abantu bebahambisa endaweni ezijiyeneyo. Akube lilanga elizajintsha impilo yethu. Asibambaneni, akula ngokuthi kuvelela kubandla lombangazwe liphi. Into ehlupha thina sonke amaZimbabweni kungayisiko ukuthi uvelela kubandla liphi. Asibambaneni ke.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU kumbiko awethule enkundleni yeTwitter. Sixoxe njalo lolwela amalungelo oluntu umnumzana efidlela Ncube yena othi laye uzaphatheka ekukhalaleni umsebenzi lokhu okuqala namuhla kuphele ngolwesithathu.
Abantu kumele baphatheke kulo msebenzi onje ngokuba awuso msebenzi engathi mina i-stairway leso ukukhalala umsebenzi lokho ukuhlala ngekhaya lokho akusikho kwaye kwenhlanganiso ezizimeleyo kumele kube ngokomuntu wonke ngakho ke zinxusa lezinhlanganiso abantu bezimbabwe baphakathi kosizi kuyadingeka ukuthi basukume ngobunengi benze lokho okufanele kwenziwe kumele kuphumelele kumele kuphumelele noma yikanjani ngoba nxa kungasaphumelelanga ayikho indlela yokuthi uhulumende abone ukuthukuthela kwabantu abone ukuthi abantu kabathokozanga uzacabanga ukuthi abantu bahlezi kahle akhweze futhi izinto lobugebengu bona lobo buqhubeke lokho ebukhona phakathi kwelizwe kusiya phambili ngakho ke ngiyagcizelela ukuthi i-stairway sanamhlanje intukuthelo ifanele ivezwe ngiso lesi stairway abantu babeka izimoto ezindlini kubekwa amakhombe endlini kuvalwe izitolo kuvalwe yonke into uhulumende azazalalele abantu ukuthi isimo indlela athwele ngakhona phethe ngakhona ezomnotho kayisiyo indlela eqondileyo sekuyisikhathi sokuthi abantu basukume bame ngezinyawo ngokuba nxa bengahlala bagoqa izandla bayekele nje kwenzeke ilizwe lizaphela du siyagcina singasela ntwana esikolo singasaya ezibhedlela singasela kudla singasela lutho asisukumeni kusesenje uhulumende simenze azwisise ukuthi kasifuni indlela siyithandi indlela aphethe ngakhona aphethe ngayo ilizwe
isiphathamandla sikahulumende umnumzana Energy Mutodi uthi abantu kumele bachiyane lokutshengisela lokhu nxa bengafuni ukulahlekelwa imphefumulo uthini ngokwethusela okunje
uhulumende vele ujwayele ukwethusela abantu ababe besenza izinto ngokwamalungelo abo avikelwe ngumthetho lesisekelo somthetho wesisekelo welizwe esithi constitution akumangalisi lokho ukuthi bathi bona kabafuni umuntu ozayo emgwaqweni abafuni umuntu ozahlala ngekhaya bona bebusa kabi kangaka ikwethusela lokhuyana sakujwayela kusuka ngo-1980 akuzange kwama vele kusaqhubeka namhlanje abantu kabakutshaya indiva lokhuyana bangabi le ndaba lakho benze lokho okuzalungisela bona labantu ababo lezizukulwane ukuhlala ngkhaya ukulandela uhulumende ukutshela okokwenza yena enguye odilizayo bona behlezi kahle kangaka ubona nje bekhweza ifuel yona le kungoba yibo abayithengisayo bona labana bangamaminista abakupresidency phezulu yibo abathengisa ifuel lokho kuyazakala bangobusinessmen bona ngokwabo ngakho ke ungabayekela uthi wena bayakulungisela bona bekonela izindaba zakho kumele usukume lanxa besihlala phansi kulungiswe ilizwe leli ukwethusela vele indlela yabo kodwa kulilungelo lakho njengomuntu weZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe ukuthi ukhalale umsebenzi kulilungelo lakho ukuthi uhlale ungaye emsebenzini kulilungelo lakho ukuthi udoyidoye kulilungelo lakho ukuthi ubhale phansi izikhalazo zakho uzise lapho kulohulumende khona emahofisini kahulumende kulilungelo lakho lokukhuluma okuthandayo lokuveza intukuthelo yakho ngendlela elokuthula yilo ilungelo lakho lelo as long as inqobo nje usenza ngokuthula izinto zakho ilungelo livikelekile emthethweni livikelekile ngaphansi kwesisekelo somthetho welizwe constitution ngakho ke abantu abakushaya indiva lokho okukhunywa nguhulumende kokwethusela ungabali nje namhlanje ukuthi badoyito kodwa ezinyangeni ezilandelayo emavikini alandelayo ezinsukwini ezilandelayo kumele basukume njengokwelungelo labo okwenza iconstitution ikuphelelo lungelo lokuthi usukume udoyitoye usukume ukhalala umsebenzi ungaye emsebenzini ungoba babekwazi ukuthi kulungiswa kanjalo vele asikulungiseni ngokwenza lokho okulilungelo lethu esisekelweni sombuso ukukhalala umsebenzi ngokuthula
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe njalo ulwela amalungelo kaZulu. Ukugugudeka kwesisindo semali yamabhondi okuqhubekayo sokubangele ukuthi abantu abaningi bangayamukelile imali. Irandi lakwele South Africa yilo eselisetshenziswa kakhulu ezansi yelizwe. Kuthi ngasentshonalanga sokusebenza kakhulu idola leMelika lanxanje lingatholakali kalula. Kwezinye indawo ezifana leCholocho ibhondi selaphenduka ilihlo lentwala. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seCholocho umnumzana Belief Gawule olilunga njalo lezanu PF.
Udubona ukhona yilo lolusilo likhona ukuthi imali kayikho ebantwini. Kodwa ke umumo wethu ngale endaweni part of Natabeleland iCholocho la ingxenye yayo. Ukuthi akulabantu abantu bakithi abaningi basebenza eSouth Africa. Imali zivelela ngaphandle kwelizwe eSouth Africa. Zenezo njalo imali kathi sezilutshwane ngoba iningi labantu sebethenga igrocery konke ukudla konke into eziningi ngale eSouth Africa. Balethe ukudla ngabomalayija. Ngokunjalo ibusiness iphansi futhi kakhulu ngapha esigabeni. Ngoba abantu sebesithinga ngapha izinto zakho nazitholakali. Bethi bengatholakali sebezithengele izinto kona ngani. Ngokunjalo abalutshwane bona abathola leyo mali. Engabazisebenzela bezenzela imisebenzi ethile babhadalwa ngamarandi abantu abasebenzisa eSouth Africa ngale. Yibo njalo abahamba besiya ezitolo eziseduzane besiyathenga ngalo leli randi. Kodwa ibhondi lona liyasilela okumangalisayo. Lanxa ibhondi elingasathengiyo kodwa liyasilela. Njalo intengo zakhona sokule ntengo yerandi, sokule ntengo yedola leAmerica, le ntengo yebhondi. Osokusenza impilo yabantu ingani iba lukhuni.
Asithi njengesibonelo ngizwa ukufuna ukudla inkukhu lamhlanje sengiqonda kwamakhelwane ngiyafika ngimqhubeleni
uyazi ngathi kanti umbuzo omhle kakhulu engiwuthanda kakhulu akade sabantu abasavumi kanti kwamukela i-bond phandle kona ngathi kulodubo abantu ababethenga izinkomo abade bethenga behamba besathengisa bebuya la ma-bond bekhulu bayathenga babuyele kwesathi sebesehluleka ukuthi bathenge abantu sebefuna ukuthi sebebuyela emalini sebefuna ukuthengisa izifuyo zabo ngamarandi imali esiyamukeleka ngale irandi njalo imali mhlawumbe engatholakala okwakathesi ibhondi vele akusela muntu olifunayo ngitsho lezitolo sezivalwe ezinyizitolo zabo abanye abantu bathi hayi don abanye sebedulisa kakhulu belixotha nabo ibhondi ibhondi leli likhanya alisekho 1-2 okwesibili abantu vele abasalifuni njalo abantu sebekhangele ukuthi bathole imali enjengerandi imali evele ngani eyiyetholakala esigabeni
manje idola leMelika lona-ke liyatholakala
idola leMelika lelo lokho-ke angazi ukuthi ngakubala ngithi into enjani-ke leyo kwalezi nsuku idola le-Amerika libalekile liqatshile angikwazi langena ngaphi esigabeni njengeCholocho awungakubone umuntu othengayo ngaphandle nje kwabalutshwane qo ongamuwela nje umuntu ephethe idola le-Amerika lako kukumangalise nje ukuthi namhlanje umuntu othuthayo njengoba nje kulezi tolo khona ngala bantu abathengayo akuvamanga ukuthi ubone umuntu ephumale idola le-Amerika njalo abanye olalo ufisa ukuthi aye litshintsha libe yibhondi abesezothenga ngayo ibhondi ngaleyo ndlela abesethole imali alitshintshe libe yimali ibhondi libe yinqumbi yemali engaka kodwa engathengi lo.
Umnumzana Belief Gawule isakhamuzi seCholocho njalo ulilunga lezanu PF ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo ebusuku elibhekise kwele Russia lapho azaqala khona uhambo lwakhe lokwethekelela amazwe amane aqoqela ele Kazakhstan, iBelarus kanye leAzerbaijan. Ekupheleni kwenyanga uMnangagwa uza kuya kule Switzerland ukuyaphatheka emhlanganweni weWorld Economic Forum. Uhulumende uthi uhambo lukaMnangagwa lujonge ukuthuthukisa ezenotho. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulesakhamuzi seJambezi eWange esixotshwe yinduna esigabeni ngemva kokutholakala silecala lokubulala abantu abane ngokubafakela ichefu yesibindi sengwenya etshwaleni. Iphephandaba leHerald lona lithi ugatsha lwabasakhulayo kuzanu PF solwamukele ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota ngenjabulo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Njani bathi kunjani ekhasi kulezimba kudubolo lesikilo sibiluza phutsha umba sozuluphutshe.
Ngiyalibingelela zihlobo zami, ngisithi linjani lo msebenzi omkhulu kangaka enisenzela wona. Ye bayithi sizakhuluma size sihle, silokhu sikhuluma ngento yini. Kambe shuwa angathi esebulele umhlaba wawuvuthuza waba ngamazimvi waba zintshaka, sephinda futhi ethatha imali esiyabhoda lo mhlaba. Yeliyakholisa, uyakholisa abantu abaningi bayakhala, iZimbabwe iyakhala. Yena lokhu ehamba nge mhlaba egada amafremathina kulo kuthi imali yona liyayisebenzisa ehamba. Oluba ngawuvusile icele elinye mbijana, inoma wanika amatisha izimali abayibo ababambe umhlaba. Amatisha abawubambe umhlaba ngani? Ukuthi uziye kuba ngumuntu usuka kutitsha, kuthi amadokotela yibo abaphethe impilo yethu, ngayibo abantu abagqogelela imali leyo wabanika. Kulalokhu ukuthi abehamba uhamba uyadingani, mina ngombono wami angibona ukuthi kulolu thaba uya naye. Ukholisa nje uhamba kuphela emhlabeni la njengobe iyinkunzi ungaphikiswa ngomunye umuntu esenza intando yakhe. Ngiyabonga basazi bami.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumela imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siza kudlalela ona khonapha emsakazweni. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulomeya welinye idolobho kwele Poland osesimeni esibi kakhulu ngemva kokugwazwa ngenqamu esiswini ngomunye undoda izolo kusehlakalo esinakanelwa ukuthi silokwenza lezombusazwe. Umanyano wesata kusukhuthaze iziphathamandla zakwele DRC ukuthi zibale kakutsha amavoti okhetho olulempumela ephikiswa ngumkhokheli welinye ibandla eliphikisayo obekhangelelwe ukunqoba kulolu khetho. Amabhizimusi amaningi avaliwe eMelika ngenxa yongqwaqwane oluqale ukukhithika ngamandla ngomgqibelo njalo osulubangele ukufa kwabantu abayisikhombisa endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Ingozi zezimota lazo zibhahile ngoba imigwaqo itshelela. Amabhizimusi amaningi akhangelelwe ukuqhubeka evaliwe namuhla kanye lezikolo. Sixhume usomabhizimusi lenkampani ethwala izimota e-Truckify, umnumzana Muzobanzi Ncube.
Kuya-affecta kakhulu amabhizinesi ngoba abantu yabona ukuthi i-winter le yona civil has been a really quiet winter, kungela ngitsho nje ungqwaqana oyangaphi vele uyaqalisa nje ngathi kathesi nje i-winter le. So kwenzakalayo ukuthi uyabona the first few days vele nje isinonxa sikhithika, ama-drivers nje lawo angajwayelanga ukuthi khona a-drive phezu kwangqwaqwane lo. Uyabona xa sikutshelela sokusiba lama-accidents anjalo ngoba abantu abaningi abakujwayelanga ku-driver babefaka ama-breki kungamelanga ukuthi befake ama-breki sebesuka sebetshelela uyabo. So into ekhona futhi sikhithike saba siningi kakhulu okokuthi lo mqando futhi ama-temperatures ehlile kakhulu okuthi from east coast nje kusiya ku-midwest lapha akubambile kakhulu okuthi ama-businesses kuyawa affecta kakhulu, especially thinesi ku transportation. Andi yabona ukuthi i dispatch company yami nabo truck drivers abasuka bethwala izimoto bezisa ezindaweni lapho eziya khona. So uyathola ukuthi khathesa ama dealerships ayiwathengisa izimoto lapho kutholwa khona izimoto avalile lawo sibili, ngoba uyabona ukuthi sichaye kakhulu i snow ukuthi izimoto zonke vele zivalekile, ukuthi kumele ukuthi qale ziye zigejwe cleanwe, kwenza ukuthi labantu ababuya bezothenga izimoto bezibone ukuthi izimoto ayivota ezimhlobo bani.
Ngamanye amazwi singathe kube lokulahlekelwa kwamabhizimusi ngemali enengi kakhulu.
Akakhulu civil phela, into yabona ukuthi if you are not functioning then you are not making any money, ngoba into yabona ukuthi ama-businesses lawo enza imali nxa abantu bekhona bezothenga, uyabona. So kusebenza njalo nomnumzana Nkomo. So nxa konke nje kuvaliwe akufananela nje leZimbabwe nje. So into yabona ukuthi i-government yeZimbabwe vele konke nje lama-industry le-business eZimbabwe kuvaliwe nje, ngoba izinto zakhona kazihambi kuhle, izimali zakhona ama-petrol njengo president ewadabulile sezithi sokukhwelile. So vele kuphomba ukuma nje, it's at a standstill.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi ole nkampani ethwala izimota eMelika eTruckify. Kwezemidlalo, lamhlanje ekuseni iqembu leFC Platinum lilomthwalo onzima kuhlandla elilandelayo lemidlalo yeCAF Champions Cup, kulandela ukwehluleka kwalo kunqoba iOrlando Pirates yakwele South Africa eBapa Fields kobulawayo ngomgqibelo. Amaqembu omabili aqede umdlalo engutshiki lobhanqa lingekho elihlohlileyo. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lo Muzi Hadebe, incwethi kwezemidlalo njalo engumhleli wephephandaba lebulenjini LMI Sports, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ukuhlandla lesibili second half ukuthi amahashi siyamazi abaningi ukhulele khonapha kobulawayo laye obele thuba elihle ngelokubana afake i-Orlando Pirates phambili, kodwa wasedlalisa ke ithuba lakhe. Kodwa layo i-FC Platinum ibe lamathuba okubana ihlohle layo yadlalisa amabili amathathu, kodwa into nje ethabisa abantu abaningi yikubuya ngabantu abantu abaningi babuyile kakhulu eBapa Fields Stadium, kungene post yabantu abangu 23,000 ababuye bezobukela lo mdlalo, okutshengisela ukubana abantu lokho besawuthanda umdlalo wenguqu. Manje labo abakhokhelayo bengalungisa kakuhle umdlalo wethu wenguqu, lokho abakuthi ngesilungu bezame ukubrenda umdlalo wethu wenguqu.
Sizwa kuthiwa kube lokuxokozela abanye abathi kubangelwe ikungahleleki kahle kwabaqoqe lomdlalo, abantu baze baminyana kakhulu, kuhambe njani? Ungasitshela amafitshane?
Khona ukuxokozela kube khona emagedini lapho abantu asebengena khona, kodwa bona ngendlela abakubeka ngayo bathi bona kade belungise amathikethi angu-23,000 bekhangele ukubana yona inkundla yeBapa Fields Stadium ingathwala abantu abangaki. Ngakho-ke ukubana beme ku-23,000 bebengafuni ukuthi kube lesiphithiphithi phakathi e-stadium, so ungene abantu abadlula leyo namba ye-23,000.
Imidlalo elandelayo kunkezo yona le iminjani, ithwele nzima na i-FC Platinum kumbe phambili kungani kuyancwebeka?
Khona akulula. I-CAF Champions League uzananzelela ukubana indlela elula yokubana lingene kuma-quarter finals ukubana lizame ukubana mali dlala ekhaya lithole 3 points. Ngokuthola 1 point yekuhle, ngoba bayithole ku-Orlando Pirates, kodwa ngoba i-Orlando Pirates ibidlala ingekho ekhaya, ungathi Orlando Pirates yiyo ebele advantage kuwona lo umdlalo. Lanxa nje abantu abaningi akade beseBapa Fields Stadium bebesupporta iqembu le-Orlando Pirates. So mayithathe sizasuka-ke kuvikelizayo iyedlala le-Esperance. I-Esperance siyakwazi ukubana yiwo ama-champions e-CAF Champions League. Kuzaba ngumdlalo onzima kakhulu kodwa mabe ngasuka le point khona le mabe dlala emzini bengabuya le point abafuna be FC Platinum akuyinto ke ezabe ingabanceda sananzelela ukubana bazadlala imidlalo emibili bengekho ekhaya bazabuthi bedlalele Esperance sokuthi umdlalo olandelayo sebe siyadlala ke le horaya egini kuzaba imidlalo enzima njalo alo mdlalo obukhona bezawudlala ukukhona bezawukuya eSouth Africa bedlala ke lalo iqembu leOrlando Pirates lo umdlalo wokuqala yilokho singakuthi ngesikhiwa ngama early stages akukacacika kuhle ukubana kuzahamba kanjani kodwa mbone ngathi ngemva kwemidlalo yesibili lapho bona bazadlala leqembu leSperance iOrlando Pirates yona izabe idlala leHoraya eGini yikho lapha okuthi mhlawumbe kuzasitshengisa kancane ukubana yona le i-Group B ye-CAF Champions League ilubheke sekuphi
Umuzi wethu Hadebe incwadi kwezemidlalo njalo ule website yakhe ethiwa My Sports awabe xoxa ecingweni lo Chris Kande wa Studio 7 ekobulawayo. Lakso mfana katubu kwendo ekuba ke uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele abazihamba phambili. Inhlanganiso yezisebenzi ZCTU isikhuthaze uZulu ukuthi akhalale umsebenzi namuhla kusasa langolwesithathu phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota osokubangele ukuqongaphose kwentengo yezinto zonke elizweni. Ukugugudeka kwesisindo semali yamabhondi okuqhubekayo sokubangele ukuthi abantu abaningi bangayamukeli imali. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo 7:30 ntamba maphela. Olivalelisayo ngisithi lithone kuhle ngontungamelinkomo. Asihlanganeni kwezekuseni ikusasa.